lithona njani izulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Dande namhlanje uhlelo lwethu sixoxa nengcweti ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
Baba Gandhi, hayi, ngiyabonga kakhulu mnumzane, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga njalo lakubalaleli bakho.
Ungasitshela ukuthi ungathini nxa ukhangele ukuthi ubukhosi belengilandi lapho esibona khona indlovukazi u-Elizabeth wesibili asitshiye khona sabona ngesiphangiphangi indodana yakhe u-Prince Charles. Sokuthiwa inguye inkosi sibone kusenzakala lokhu kungela kuphikisana kumbe okunye osikubonayo kusenzakala ebukhosini besindebeleni ungathini wena ngalokhu
ngibona indaba yeBrithani ukhanya ukuthi khona indaba abahlezi bevele beyidumisile kusukela kusaziwa ukuthi ubani nguye ozathatha lokhu ngibona futhi njalo ukuthi kusho ukuthi bavele kukhona la kusekelo sabo esokuthi nxa kudlulalo kungenalo njalo futhi enye into enginanzelele ukuthi uPrince Charles ungakhangela ngo-1980 kulokuthi kuze lapha yona indlovu kazi kuzokwethula iflag wathumela yena uPrince Charles nguye wadinga lapha wazokwethula iflag la eyengilandi okwakujenisa ukuthi kusho ukuthi wayeqeqeshwa uzokhangela ukuthi izindawo nje uyabe bebehamba uPrince Charles emelele indlovukazi lokhu kunjenisa mhlophe ukuthi usho ukuthi yinto evele ihlezi ihleliwe yikho-ke lakathesi nxa kade kuyukuthi usetiwile isihlahla kube lula-ke ukuthi khona leyani indoda uPrince Charles ihle iyehlala esihlalweni laphaya
khona vele okwenza ukuthi ubukhosi besindebeleni buhlale bubangiswa isikhathi sonke kuyini
i-Afrika yonke ungakhangela kube yithi kona sisukela khonale emuva kwaZulu kuvele umbangi khona njengoba nalakathesi ukhona umbango ngithi lapha futhi lakho njengoba nakile mbango umbango wona lasontu yakuqala into evele ikade ibele ikhona ngomzilikazi uthi etshona kungena unobhengo lawangena futhi ngombango futhi indlela zakithi amakhosi akithi bebelungisa indaba lezi ngokuthi lo omunye obangayo akasekho kungasalandelwanga imigomo eyayikhona ngoba esintwini sakithi anti imigomo ikhona ukuthi khona nxa uzokuba inkosi kumele ukuthi ube ngumntwana ozalwa esikhosini unoko avelele esikhosini wena lawe usho inkosi inkosi elingazala umntwana ongaba inkosi so-ke yikho-ke ngalokho-ke kuvele kuhlezi kulo mbango ngoba inkosi umzilikazi sishonile kwaba khona umbango wona lowo ukuthi hawu ngubani okumele athathe wathiwa isiko lethi lona kumele kuthathe lowo okumele ukuthi khona avele unini evela esikhosini kodwa akuzange kube njalo kwehlula ngaleyo ndlela kwagcina kuthathwa-ke ngomkhonto so-ke into zakithi zonke bemvele zingalotshwa ngaphansi so-ke kathesi isifundo esikhulu esingasifunda lapho engisibonayo sokuthi kumele siqine kumele sibhale phansi izinto zethu ikakhulukazi ngapha kithi nxa sesilungisile iindaba zethu kuzomele ukuthi sizibhale phansi kuhlale vele kusaziwa ukuthi khona hhayi sisuka lapha siyalaphaya isifundo engisibonileyo mina laphana engilandi ukuthi into yabo ihlelekile yiso isifundo esikhulu yikho kumele ukuthi ngabe nathi siyakwenza
lo-ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Dande asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye lilani